sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuNtulikazi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abavela ngaphandle baqhakatheke kakhulu ngoba uvelela uzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo silokhetho nje kuphela. Lwenziwa ngaphansi kwalokho kuthiwa sebelezi international standard ezabo United Nations, ezabo International Parliamentary Union, ezeSADC, ezeAU.
Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka ngobunengi.
Akujwayelekanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini, befake amatank emilitary bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi malutshwana amathuba ukuthi uhulumende engavuma ukusuka embusweni alubana ethe wanqotshwa ngamabandla aphikisayo. Abantu abaphila nobugoga kobulawayo basola inkokheli yamabandla ezombusazwe besithi ibacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka elizweni ngobunengi. Namhla kufike iqula lomanyano weCommonwealth elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleGhana umnumzana John Mahama labenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iHuman Rights Watch. Uhulumende weMelika laye ukhangelelwe ukuthumela iqula elikhokhelwa nguSenator Jeff Flake kuliviki. Inhlanganiso ezizimeleyo eMelika ezibalisa iNational Democratic Institute leInternational Republic Institute lazo zizathumela iqula kuliviki elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weLiberia unkosikazi Ellen Johnson Sirleaf. Inhloli zeSADC zona ziselizweni njalo zitshele intatheli zindaba ngempela viki ukuthi zilethemba ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kule kuhle kungela kudlelezela. Sebuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi baqakatheke kanganani abakwamanye amazwe laba abazehlola ukhetho.
Abavela ngaphandle baqhakatheke kakhulu ngoba uvelela uzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo silokhetho nje kuphela. Lwenziwa ngaphansi kwalokho kuthiwa sebelezi international standard ezabo United Nations, ezabo International Parliamentary Union, ezeSADC, ezeAU, kulezivumelwano zomhlaba ezenziwayo ukuthi ukhetho lumele lubanjwe ngayiphi indlela. Ngakho-ke nxa usenza ukhetho kumele babe khona la belavumelanayo ukuthi ukhetho luzabanjwa ngalindlela ukuba lube ngolukhululekileyo. Bazobona, bakufundise, balumake, baluvume. Kanti-ke futhi ayiphumi imali yokuncedisa nxa ngabe labo zacela kubo ungazange wabavumela ukuthi babe khona ukuhlola ukhetho. Okwesithathu ukuthi babe khona bethuthe laba abantu abagangileyo, abethusela abanye abadlelezelayo, abaqilayo, abenza ububi bonke ukuthi bangabenzi ngoba bekhona.
Ukuyini kahle kahle abamele bakufaka ilihlo bakujonge ngalesi sikhathi?
Bebefanele ukuthi ube sebelesikhathi bafika. Yebo kambe bakhona sebayelesikhathi bafika, bakhangela ukuthi akwethuselwa umuntu, akushaywa muntu. Ikhampeyini ikhululekile, imisakazo iveza wonke umuntu ngokufaneleyo. Akukho ukubandlulula emsakazweni, akukho ukubandlulula kwezokudla, kwezosatellite, akukho ukukhampena ngemali kahulumende. Babuye ngosuku lokuvota, bakhangela ukuthi ngakho umuntu ovinjelwa ukuvota, wonke umuntu uvota ngasensitha, ama observers wonke avunyelwe babuye futhi bakhangela ukuthi kubalwe ngendlela efaneleyo ama results akhitshwa ngesikhathi njalo engafaneleyo.
Wona umumo nxa siukhangela okwamanje ungathi ulungele ukhetho olukhululekileyo na?
Kokunye ululungele, kokunye kawululungelanga. Akuphelelanga konke obekufanele kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Ngakho ke kunezikhalazo eziningi kakhulu eziphathelene nokukhululeka nokungakhululeki kokhetho. Sizakwazi ukuthi voters roll lokho kuxokozela ngayo, kuphikiswana ngayo, akukavunyelwana ukuthi ingendlela efaneleyo ukuthi ibe yiyo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi malutshwana amathuba ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo ozayo. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele Johannesburg kwele South Africa.
Eminyakeni ngamachumi amathathu lesikhombisa 37 years edluleyo, iZimbabwe ibingakazi ibe lomunye umongameli ngaphandle kwamnumzana Robert Mugabe. Lokhu kutsho ukuthi ayikaze ibuswe ngelinye ibandla ngaphandle kwe-ZANU PF. Ukwehla kwamnumzana Mugabe esihlalweni kungena umongameli Emmerson Mnangagwa okwesikhatshana kusalindwe ukhetho kuvuselele ithemba labaningi lokuthi lolu khetho luzaletha ibandla elitsha lo mongameli omutsha, ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi ukuphuma kwaMugabe kwajiya i-ZANU PF idabukene phakathi. Kodwa ke ngokusondela kokhetho intathelo eZimbabwe umkhululi Chimoyi uthi leli themba liyachabalala.
Bebebhekele kakhulu ekulweni bebanga izikhundla nento ezikanjalo, kwasokusikuba nenkinga futhi yokubana i-opposition ilahlekelwe ngumholi wayo uMorgan Tsvangirai onguwe obekade ebambile obengakhona ukuthi ayenze amathuba abo amaningi kubana bewina.
Ingcithi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga uthi kusobala ukuthi Zimbabwe Electoral Commission, IZEC, isebenze ngendlela ezisolwa ngabaningi. Lokhu kulandela inqwaba yezikhalazo zamabandla aphikisayo ngeZEC ngokukhanya ezingena endlebeni eziqanyelelwe isikhoni.
Kunzima ukuthi kuzenzakalani ngenxa yezizathu eziningi esizaziyo lesingazaziyo. Ukunqoba kwamabandla aphikisayo kuzaba nzima kakhulu. IZEC ilubambe ubuchapha lolukhetho kwaqhubuka imibuzo eminingi ngevoters roll. Ngibafisela ukunqoba kodwa ithemba alikho.
Ngakolunisa ngothi abanye bathu kwehluleka kwebandla leMDC ukumanyanisa icele elisekela unkosazana Thokozani Khuphe lelisekela umnumzana Nelson Chamisa sekuhle kwalingcwaba leliphupho, ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi MDC Alliance yehlulekile ukukhanga amabandla aziwayo alabantu azitholela nje lawa afuna ukuzabela inhlanhla. Omunye wabasunguli be-MDC umnumzana Solomon Chikwero uthi uhlupho alukhe kuthina amabandla aphikisayo kawenelisi ukunqoba kodwa lusekuqilibezeleni okwenziwa yi-ZANU PF.
Ne-alliance kuyina izowina, but ukuthi i-ZANU freely izobanika izipower angakubone lokho. Ma sizokubona sizoqala lo Emmerson Mnangagwa. But uMnangagwa wafunda from uMugabe.
Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabhena uthi kusegcekeni ukuthi loba MDC Alliance inganqoba ekhethweni, uhulumende kamnumzana Mnangagwa osegcwele abebuto ezikhundleni eziphezulu ngasokavume ukudlulisela phambili intambo zombuso.
Akujwayelekanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini, befake ama-tank e-military bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Loba kunjalo umelo MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla lakhe lizanqoba loba kanjani.
Njengoba kuyiwa nje okhethweni ngomvulo, awami amathambo athi ezibomvu ezikhokhelwa uShamisa izona ezohamba phambili kanye naye uShamisa uqobo lwakhe. Kwesiphelile isikhathi seZANU PF manje kufanele kube noshintsho abantu bake bazame omunye uhulumeni ohlukene kubonakale ukuthi ngubani ongabusa ngcono.
Umgcini hlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalemana uthi iningi lamabandla amancane goqela izaphu basebenza katalala unqoba esikhundleni zabameli bedale lephalamende.
Sikhangelele ukuthi sizowina amanye amasithi, ikakhulu lawa amasithi esizothola khona usekelo ebandleni lomanyano ele-MGC Alliance. Sikhona futhi ela kumasipala, kumacouncils, siyakontesta amaseats.
Ngokunye okusolwa ngabaningi yinqwaba yamabandla aphikisayo ancintisa lolu khetho besithi lokhu kuza kutsho ukuthi amavoti azatholwa libandla ebelinganqoba njenge-MDC Alliance azaphunguka esiye emabandleni mhlawumbe angasoke athole ngitsho lesi sodwa isihlalo ephalamende. Incithi zithi loba amabandla aphikisayo anganqobanga kulolu khetho ukuba labameli bedala lephalamende abaningi bevele emabandleni ahlukeneyo yinto engabandle kakhulu ekutheni uhulumende athathe izinqumo ezihlonipha intando kazulu wonke weZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu amabandla wonke ezombusazwe eqhubeka edinga usekelo sokusele iviki kuphela. Ukhetho lolu ngolokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Silentathele izindaba zethu esizithumele khonale ekhaya esitikitikini. Ezibona ezithapha izindaba ngokwenzakalayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Silentathela izindaba yethu uChris Gande osewange esigabeni seMathebeleland North. Chris, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Ntunga, ngiyabonga.
Ye, akusitshela ukuthi uminjani umumo lapho khona.
Ye, namhlanje ngisanda fika nje ngisewange. Kukhanya hayi. Isiphithiphithi siyaphithizela sibili amabandla ancintisayo ayaphithizela ikakhulu ibandla leZANU PF lebandla lomanyano weMDC Alliance abakhanya bagcwele indawana yonke.
Abamanye amabandla laba amancane bayabonakala yini bo?
Sendilokhu ufikile lapha angaboni ngitsho lama posters abo awabonakali, kubonakala nje amalutshwana awe MDC Alliance leZANU PF. Angaboni amaningi, engabona nje imoto isithi chazi ilomunye oncintisa ezimele.
Izakhamizi zithini zona?
Hayi, zakhamizi zikhanya zithi zona hayi ukhazi kaze zibone ukhetho olunje. Ikakhulu ibandla leZANU PF likhanya hayi yilo elikhankasa ukuzinga eliphezulu kakhulu, ngoba uyakhumbula ukubana kumaviki amalutshwana asandadlula umongameli Emmerson Mnangagwa ubelapha edolobheni leli, kodwa kazange abone aye emhlanganweni wawugoqiwe. Wathi yena ubengatshelwanga, yena ubezovula nje olunye ugatsha lwe power station kodwa ke abantu lokho bekhuluma ngakho kono ukuthi hawo kambe siwa singathathwa mahlayana kanjalo kodwa ke ngempela sonto lapha ngizwa kuthiwa bavule ba bathiwe inyama abantu izakhamizi zewange lapha ngoncintisa emele izana PF uhlale inkomo sizili yonke inkomo esidumbusa abantu bathiwe inyama balala izisu zibomu
emhlanganweni emnene kaChamisa lapha sibona amakhehla lezalukazi bahlanya ngayo iChamisa bembona iviki yonke le ema endaweni esijene lapho aseke wayakhona bahlanya ngayo abantu ikakhulu abakhulileyo bayatholakala yini sube lethuba lokukhuluma labo abantu abadala khona ngapho ukuthi bathini ngayo
ye sengike ngakhuluma labanye abangani sebakhulakho lile abathi bona uThamisa indlela akhankasa ngayo bayibona sibili ilobuciko ngoba uzathola ukubana nxa esenza imihlangano yakhe uyanxusa abantu abavela kuzigaba ezithiyeneyo abayabe bezokhuluma njengalokhu esikubone kobulawayo ukuthi uze waziza logogolwana owamuthi yena nguKhamisa aphinde abize uyabiza abantu abaningi abevele aba endaweni ezithiyeneyo sibone njalo wanxusa lo mnumzana Bangilizwe Nkomo umntaka umnumzana umnumzana Joshua Nkomo lokhu yiko abantu abaningi abakubukayo bathi hayi umuntu lo ukuthi ulakho sibili ukuthi asimanyanise ngendlela aqoqa ngayo umkhankaso wakhe.
Aha, hayi siyabonga Bhuti Omdala uvingelelwa masalo lezi ngo George.
Hayi kuyezwakala nke ngababona bakhona khona.
Hayi siyabonga Chris sizaxoxa uChris Kande intathelizini naba yethu bekhuluma ke lathi lapho esewange. Live talk lamhlanje sikhangela uhambo lokuya kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngomvulo mhla ka 30 ngalinyanga sokusele iviki eyodwa kuphela. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kufe abantu abalishumi lambili lamhlanje madabuka kusa ekuhlaselweni kwenkamba yebutho esigabeni selwajuba kwele Somalia namalwa ecatsha aweqembu lesimuslim eledlulise amalawulo ele Al-Shabaab. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubike lamhlanje ukuba akazange aveze imfihlo yelizwe lakhe lapho ekhulumisana lomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin emhlanganweni wabo weviki edluleyo owenzelwe eHelsinki. Abantu abaphilayo lobugoga kobulawayo sebesole kakhulu abezombusazwe besithi babacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho nxa sebedinga amavoti abo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele iviki eyodwa ukuthi uZulu weZimbabwe avote ekhetha umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, kodwa abantu abaphila lobugoga bakhala ezimathonsi ngokungaphathwa kahle ezibhedlela ngoba uhulumende kabanakekeli. Unkosikazi Dona Ncube ophila lobugoga uchaza isimo sakhe.
Ngiqale ngo-2015 ngadrina amadolo. Manje ngiswele imali yoku-operate $12,000. Manje angiyitholi, angazi ngayithola njani. Uhulumende bengicela uncedo ukuthi ancedisane imali $12,000 ukuthi ngi-operate amadolo.
Unkosazana Chidowetsi Rai ophila lobugoga uchaza ukuba sewaqeda isikolo ngalathuba lokufunda esiya phambili njalo engagula esibhedlela kathola isizo ulodubo lwamehlo. Ethi ulodubo njalo lokuthola isithupha ngakho-ke yenelisanga ukubhalisela ukuvota.
I-problem endlana la empilweni ukuthi ngaqeda isikolo sokule 5 years back angizange ngithole ithuba elokuthi ngiye phambili ngoba ngaswela umuntu owayezancedisa phambili. Njalo enye i-problem endlana la ukuthi esibhedlela ngale ngingagula angila umuntu ongancedisa like imali yokuthi ngifinyele ukuthi ngiye esibhedlela. Njengakathi sivele ngihlala mbulawa le problem yamehlo, every month sometimes amehlo ame ababuhlungu, ngiyehlule kubakwazi ukuthi ngiyenzeni ngoba abazali bami abalamali. Ubabami ngikhuluma kunje, ubabami wa-stroke.
Omunye ophila lobugoga unkosazana Bester Dube uthi udubo abalalo yikuzithengela amaphilisi kulokuthi bawaphiwe esibhedlela.
Hayi, ukujabula siyajabula, kodwa sesithethe isikhathi sikhona pha sesihlambile njalo kulama-toilet. So into eziningani sebezikhulumile, into okusikhathazayo thina esilamachukela amaphilisi asihlupha ayadula. Ungaye empilo khona ngale bathi khona kawakho sokuthiwe thenga. So ayasidulela kakhulu ayichukele la ama-hybrid.
Unkosikazi Juliana Nkiwane uthi kabatholi lutho, ubonga usizo abalulethelwe ngunkosikazi kaMnangagwa kunje balezikwelede ezibhedlela lemakilinika, ethi kabala mali njalo abenelisi ukuzisebenzela.
Ya, mina zima ngibundutho. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ntwele ngomjukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi. Silezikwerede emahofisini kakansila. Bayasipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Manje siyayithatha ngaphi imali? Manje kuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana. Sengingumuntu ohlala edlezi njalo, ngigcina izintandane, abazali babo babhubha.
Iningi labantu abaphila lobugoga bakhala ngokungaphathwa kuhle ezibhedlela lemakilinika, ukuswela indlala kanye lokungakhanyi kokusebenza kwevoti, bethi akucace kungakayiwa ekhethweni lwalonyaka. Umngakhe kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kumaviki amabili adluleyo uthembise abantu abaphila lobugoga ukuba ngeke abalibala embusweni ozayo. Uzakhangela zonke izikhalazo abazethule kuye, ethi kulusizi abaphathwa kahle nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlandla labancintisayo kukhetho namuhla, uMavis Gama uxoxa lomkhokheli weNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans uMnumzana Devin Mhambi Hove.
UHove ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka olwenziwa mhla ka-13 Ntulikazi. Uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela kobulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingayi Primary School emzini wezengeza eShitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza ugrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutsha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School lapho aphutsha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School kobulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College lapho enza khona izifundo ze-Accounts. Ungusomabhizimusi kobulawayo, hathi ngokuthanda kodwa efuqwa isimo elizweni. ulandisa ngendlela azoqhubeka ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezivalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba bantu nxa befika ecourt bafika kuthola ubufakazi kabukho ngenxa yokuthi akula intelligence esobala civil itshengisela ukuthi i-corruption iyalungiswa. Zona izinto zombili lokuthi kumanifesto yethu sithi sizayenza i-devolution ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini kodwa basebenza bephansi kukagovernor lomkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wabo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana leka-prosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent. Umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo lokuqhathwa kwabo. Ngoba laba abantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo bese saba ukuthi mhlawumbe umsebenzi yabo izaphela.
Lanxa bese saba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngenzo ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hayi njengomuntu ongubaba ngayenza njani. Njengoba sisho sihlangane lento eziningi, seke saphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhamba ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha. Nxa ukhayela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhayela izimota zithuthathutha every month end abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi khathi umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitics ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta-ke ngendlela ongayithandiyo.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli hatshi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, hayi khona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu ole mali kakuzwisisa ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhatalanga irenti, umuntu kakuzwisisa ukuthi nxa ungabhatalanga irenti utshona. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyazi ukuthi abantu abaningi bayesaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla. Kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama-system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la mandla yiyo yagcina isenza ukuthi umongameli engasahloniphi abantu, enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza evela ebantwini, nangu umuntu ozimiseleyo ukuphakula lokho akutholayo, lokho okutholakala lelizwe ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe livele likamama, kumenye simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi ukuthi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhlaka 13 Ntulikazi. Lezi ngezibalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukusilela kolwazi lwendlela izinto zenziwa ngayo elizweni, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe.
Siyabonga Mavis Gama. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk lingayikatshana. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.